I-constitution akufanelanga impo ngokujinjwa jinjwa ngale jinjwa imithetho le ajinja ama examine kodwa i-constitution yakhe ngeli constitution zabo America zilama centuries zababa ayitintwa ngoba yiyo ebamba umuntu wonke ilizwe lonke isekelo sombuso yebo kambe kungaba kuhle ukuthi kujinjwe lihambelana ngesikhathi kodwa ethu phela i-constitution siyipase kathesi kathesi yemina ngomunye ovotileyo ngisala ukuthi ingajintshwa i-constitution ngoba amadoda la ezanu afake into eziningi ezinhle ezifuna ukuthi zitshintshwe kodwa befaka nje okunye okubi besithi sikuvotile ndawonye so bekufanele ukuthi singavota sithi ye ayitshintshi i-constitution siyabe sesivuma ukuthi okuhle okuphakathi okuningi sokuzawonwa konke ngento ezimbi ezibili ezintathu okunye nje okungenze mina ngathi hhayi akufanelanga siyitshintshe i-constitution yindaba yokuthi besilodubo lwama-judges i-judiciary kuthiwa kule separation of powers i-judiciary ama-judges kufanele nxa besemthethwandaba bethonisa amacala bengela ukuthi lo ngupresident lo ngubani lo ngubani bekhangela umuntu njengomuntu owonileyo kumbe umuntu ongelamlando kumbe olicala icala bethethe njengoba linjalo kodwa ke nxa liza kuthi ama-judges efakwe ezikhundleni ngumongameli abasoze bebele freedom yokuthi betonise amacala ngoba amacala abamba uhulumende ngobathinta uhulumende ngobatesa amacala abaningi ayenziwa nguhulumende abasoze bayatonise benengqondo ezikhululekileyo ngoba bayabe sesaba lowo abafake esikhundleni
kuyini eliza kwenza pho njenge-MDC Alliance njengoba sokusobala ukuthi kusenethi izapasa libhili njalo ubaba uMnangagwa abuye ayisayine ibe ngumthetho siyiguqulwe isisekelo sombuso
ye sidliwe but kwinxa yokuthi thina be-opposition sibe saba yizithuta abanye bethu bathengiwe singawufaka njalo sizazama ukuthi sibe silwisa sibabonisa amadoda la but bekungafanelanga ngoba into yabantu abaningi ukuthi yevotelwa yiparlamente yabantu ababili abathathu belungise thina sayilungisa i-constitution siyizimbabwe jikelele yonke ngibona ngathi lapha bekuliphutha sizazama nje silungisisa silwa labo iparlamente well, imajority phela yiye ebusayo so singakuthini.